umkhankaso singathi sina nje wavela ukwazi ukuthi sokuyisikhathi sokukhetha kumbe isikhathi sokhetho abantu bonke sebekhangelele ukuthi balungiseleleke ukuthi ngobani abazabamela ezigabeni ikakhulu esikukhangeleyo ukuthi abantu bakhangeleke ukuthi bazabamela ezigabeni njengoba umthetho welizwe i-constitution yelizwe ivuma ukuthi yona abantu kabazibuse ngezigaba kumbe amandla awaye ezigabeni sikhangeleleke ukuthi umkhankaso-ke ukhangelele ukuthi abantu nxa bekhetha-ke abakhokheli kakhulu kuma-council kakhulu kuma-members of parliament bakhangelisise ukuthi balungiselela-ke ukuthi nxa kuqala-ke uhulumende omusha phakathi komnyaka wona lawo indaba yakuqala okufane ilungise ilandele umthetho wesisekelo sombuso indaba ye-devolution of power bona ngani yikho-ke okungakho okulukhankaso esilukhangelele ukuthi ikakhulu esigabeni ngathi senkayi kulandela-ke isigaba semandebeleni kanye ngathi nelizwe lonke nje jikelele indaba ye-devolution of power indaba eku-constitution yelizwe yiyo esikhangela ukuthi nxa sikhangela umkhankaso ozayo owalo umnyaka khangele kakhulu kuleyo ndawo.
Ye manje siyabona ukubana amabandla athi wona nxa kulomunye ofuna ukuncintisa kusigaba sinye kuyabe kumele kube lama-primaries kwesakho isigaba kuhamba njani?
Well, okwakathesi bengingakazwa-ke ukuthi kulama-primaries ekade ngikwazi-ke ukuthi-ke esigabeni-ke vele sokukhankaswa sokukhangeleke kwama-candidates abalawo ukuthi angabamela edalini lephalamende engabamela ekhansilini bangabe akhangelekani njalo ongabamela-ke ku-president bangabe akhangelekani inkombonami yesokungani kuvuyeleni-ke engingakutho-ke ukuthi hhayi okwakathesi ngibona ngani njengebandla kuzaba le-official communication ngendlela zebandla ukuthi baziseke lokho ukuthi abamele isigaba ngoba.
Manje umkhankaso wakho uhamba kuhle akula dubo yini osuke wahlangana lalo?
Kuvele ngesikhathi somkhankaso induko kawusoze uzisele phela yikho ukuthi ayikukhankasa uyakukhankasa usedha zona induko usiya phambili ngoba ngesikhathi somkhankaso phela kungena yonke into. Umkhankaso wesikhathi se-election ufanana layiphi phakathi kobusuku ngesikhathi sezulu uyabona sokugcwele nje yonke into zinanakazana ezithile lo mkhankaso layo ngangazi ufike kulesi siteji injalo akungake kusele okunye okuba laphana nalaphana okuyikhuku mkhankasweni kodwa-ke kuyatholakala kolokho kufanele sikukhangele ngaleyo ndlela sikhangele thina ukuthi abantu bona abakhangelisayo laba kukhangeleleyo kuyini bonani kokuqakathekileyo lokho.